engibonayo ukuthi u-judge ebe ukhulume izinto esemthethweni. Uma amapolisa ecabangela ukuthi umuntu usephambanise ngendlela amele ahlawule ngayo, umuntu nalo abafuna ukumhlawulisa, uma evuma ukuthi ye hayi ngiphambanisile ngifuna ukuhlawula, akulandaba eningi kakhulu, akulankinga lapho. But umuntu uma besithi uphambanisile sefuna ukumhlawula, yena engavumi esithi hayi mina kulanto engiyiphambanisile vele senzizinto ezisemthethweni, khonapho ngivumelana lo judge ukuthi amapolisa akamelanga ezame ukubamba umuntu ngamandla ukuthi ehlawule yena engafuni, ecabanga ukuthi akulanto ephambanisileyo. And indlela kade beyisebenzisa amapolisa eyokuthi bebesebezama ukubamba imota, izimota zabantu ukuthi bezigcine, ukwenzela ukuthi umuntu ebesesala engasela ngenye indlela ngaphandle kokubhadala. Khonapho ngibona amapolisa lawo ephambanisa emthethweni ngenxa yokuthi babesesiba ngu-prosecutor, bebe ngu-judge, and bebesebesiba ngumuntu ohlawulisayo at the same time. And ngakhonokho kwenza ukuthi into ethiwa ngesiNgisi i-fair trial ingaphumi kahle.
Athi amapolisa konke akwenzayo kusemthethweni, njalo athi amazwi kamahluli la katsho lutho ngoba engakhulunywanga emthethwandaba phakathi, okungangokuthi kayisiso sinqumo esiphiwe edale. Uthini ngalokho?
Kulokuyiliqiniso okutsho ngamapolisa ukuthi njengoba kuyikuthi ujudge lo ebekhuluma nje kungasoqala kade ezama ukulihlolisisa, ngakho-ke akukhulumile yinto nje phongukhulunywa kungaso ndaba esemthethwandaba. Kodwa okukhulunywe ngujaji lo kutshengisela ukuthi bona njengabantu abasemthethwandaba ngabantu asebebona ukuthi izindaba ezilokho zibuya kubo zitshengisela ukuthi abantu babanje ngamandla amapholisa okutshengisa ukuthi bagcine sebebhadaliswa sebehlawuliswa okubhadala amafayini bona bengafuni. Kutshengisela ukuthi yinto yamapholisa amele ayikhangelisise ukuthi bezama ukuma ukuthi bengakwenzi.